Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesibili mhla ka 5 kuzibandlela 2021 ngontungamile inkomo endabeni sekuseni lamhlanje
ngomumo wama numbers e COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi hayi asilankinga lokuthi uthathwe amanyathelo ukuthi kube le lockdown
kulabantu abangamakhulu edlula amahlano 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 izolo labane ababhubhileyo
esakubona ngo March last year umnyaka opheleleyo ku-lockdown eyokuqala kwakuyinto embi sabona ama-journalist achaywayo amaningi kakhulu
imisa Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze sikhululekile ngesikhathi lesi sokuvalwa kwelizwe okuqale namuhla Inkantolo ye High Court emaSwingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka uShila Chisirimunu akhululwe ngebail zonke lezindaba lezinye ziyalandela Kulabantu abangamakhulu phose ayisithupha 564 ababanjwe umkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe izolo labane ababhubhileyo lokho kukhuphule inani lasebefunyene bele coronavirus kuleli selokhu yaqhamukayo laya kunkulungwane ezedlula ijumi lanhlanu 15,829 asebebhubhile bona bakhwele baya kumakhulu phose amane 384 Ukumemetheka kwalomkhuhlane kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga yonke kusukela namuhla. Amabhizimusi amanengi asevaliwe ngaphandle kwalawo abalulekileyo kakhulu afana lamavinkili athengisa ukudla lezinye indingeko zikaZulu kanye lezibhedlela. Uzulu laye kasavunyelwa ukuhamba-hamba kungachaya ihola lesithupha ntambama kusiyachaya ihola elifanayo njalo ekuseni. Uhulumende uthi uZulu kumele ahlale ngekhaya ngaphandle kwabantu abalutshwana abasebenza kunhlangothi eziqakathekileyo ezifana lezibhedlela. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu.
Thina njengabantu abazisebenzayo siyakunanzelela ukuthi sokusiba kubi kakhulu nxa sikhangela inani labantu abalahleka ngenxa ye-COVID-19. Yebo kambe bese siqalisa sibili ukuthi amabhizinisi ethu abe lamahlumela kodwa lathi nxa sikhangela ama-numbers abantu abasitshiyayo akusijabulisi lokho. Akusijabulisi bese siqalisa ukuthi sisukume sibambelele sicocomele kodwa ngomumo wama-numbers e-COVID-19 abantu abasilahlekelayo lathi hayi asilankinga lokuthi uthathwe amanyathelo ukuthi kube le lockdown. Siyakukhuthaza ke lathi ukuthi abantu asiqinise nini ukuthi silandele imilayo yabezempilakahle labe World Health Organization.
Ku-lockdown yakuqala uhulumende wathembisa abantu abazisebenzayo njengani izimali kodwa zagcina ziphuma nzima sezidliwe njalo yi-inflation. Kuyini elingamkhuthaza khona uhulumende kathesi?
uncedo esilucela nxa siyaphambili okakade sithi thina uhulumende nxa esithi kakube le lockdown sicela ukuthi ancedise labo abazisebenzayo abone ukuthi nxa kuthiwa valana amagedi likhiye lihlale phansi livale imkambo lingayisebenza kakube phela lama provisions akube loncedo lokuthi abantu babe supported in terms of ama food supplies kungenjalo kutsuka besokusiba nzima besokungathi abantu izepho lamthetho ngoba ukuthi umuntu avalelwe endlini kodwa engalakho okokuphila ngakho kusikubona kusiba nzima kakhulu njalo kuhlukuluza abantu kakhulu
amabhizimusi enu njengoba beselisebenza ungathi beselivuke okunganani
kankomo uzananzelela ukuthi ukuphila kwethu abaphila ngokuzisebenza kweyeme kakhulu ekusebenzeni lekutholeni imali nsuku zonke ngelanga ngelanga kanye lokudla kodwa ke ukuvulwa okwenziwa kuqala besingakaze sibe ngabantu esingathi thina sesirecovile kakhulu lockdown ABC edlule uzananzelela ukuthi iqondane lesikhathi kumele lapho abantu ba renew ama licenses kanti njalo nxa sebe renew ama licenses bekumele ukuthi sithole indawo zokuthengisela umunicipal asinike indawo zokuthengisela la lezo ndawo bezingakalungiswa usuthola ukuthi ke yona ngwayo i license ifuna imali enene abaningi besingakaze sibe ngabantu esesikhuphukile sibe safike ezingeni lokuthi lezo mali sibe lazo
umnumzana Alec Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association kusenjalo inhlanganiso yeMisa Zimbabwe ithi amapolisa kumele avumele intatheli izindaba ukusebenza sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe inhlanganiso le ilobele usikomiti wamapolisa umnumzana Godwin Matanga incwadi ngoba intatheli izindaba zike zahlukuluzwa njalo ezinye zabotshwa ekuvalweni kwelizwe kuqala sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela intatheli izindaba iYoung Journalists Association umnumzana Leo Monende
sithabe kakhulu sibala incwadi le ebhalelwe isikhulu samapolisa uMathanga ngoba esakubona ngoMarch last year umnyaka ophelileyo ku-lockdown eyokuqala kwakuyinto embi sabona ama-journalist achaywayo amaningi kakhulu sabona ayebo cha amaningi futhi lamanye ayefoswa ukumacha njengamasotsha esawbona edolobheni leHarare so incwadi le ekwenzayo ukuthi icela ukuthi hayi celani litshele amapolisa lawo amancinyane lawo nawe bekwazi ukuthi thina njengentatheli izindaba silalo ilungelo lokusebenza ku lockdown le eqalisa ngolwesibili lokhu ulandela umbuzo esawubuza uVice President Constantino Chiwenga ngomgqibelo lapho ayele conference ekhuluma le ntathele izindaba sambuza sathi ebantwini laba ositshele bona ukuthi bazabe bevunyelwa ukusebenza ngesikhathi se-lockdown akula ntathele izindaba kwase kuthiwa hayi siza kulungisisa so kukhanya i-Media Institute of Southern Africa ibone very important ukuthi itshele isikhulu samapolisa ukuthi thina lathi njengentathele izindaba siyavunyelwa njalo we are an essential service
ku-lockdown edluleyo ungathi amapolisa aliphatha njani njengentatheli izindaba
ku-lockdown le eka-March 2020 sabona ezinye intatheli izindaba ziyaliswa ukungena edolobheni zile accreditation ama-ID ethu awomsebenzi zitshengise amasosha zitshengise amapolisa amapolisa ethi hayi buyela endlini wona asikuvumeli edolobheni sabona abanye betshaywa njengokuthi njengokukhulume engikwenzileyo yokuqala sabona abanye bemachiswa hayi i-punishment yokuthi lingeneleni edolobheni sabona abanye bethathelwa amakhamera abo bethathelwa amafoni abo ngamasosha lamapholisa labanye esasingazi ukuthi ngabani kodwa babengabotshwa ngezinye izinto esasizibona lezi sabona abanye bebotshwa futhi intatheli izindaba ezinye zibotshwa nxa ukhumbula ukubotshwa kukaFrank Chikore uloSamuel Takawira labo ababanjwa be-interviewer omunye owaye-abductwe yi-state security kumbe abathi waye-abductwe State Security wa abe MTC Alliance oChoana Mamombe neTsai Marova loSicilia Cecilia Chimpiri. So izi zinto esasihlangana lazo lezi ekuhambeni kwethu wawusinqa ngahlangana wawusesaba so thina sithi hayi sifuna ukukhipha ukwesaba lokho lisishiye sisebenze silobe sibhale lokho esiyabe sikubona lati lina nxa lisenza izinto ngendlela lingesabi lutho sizabhala njalo.
Kule ntathelizindaba esezibulewe ngomkhuhlane we-coronavirus elizweni, kuyini elingakuxwayisa abaqhathi abanikazi bamaphephandaba labemisakazo ukuze intathelizindaba zivikeleke kulo mkhuhlane?
Esingakucela kulabo abakhokhela ama-media houses, abanikazi lama-editor, ukuthi bezame ngazo zonke indlela ukudinga i-personal protective equipment ye-entertainment izindaba zonke abayabelazo, njalo bezame ngazo zonke indlela ukuthi nxa kusenza ukuthi umuntu esebenze esendlini, nxa kusenza ezihlalele endlini, sekulobulembu i-internet, umuntu yakwazi ukuzihlalela ezisebenzele esendlini ethumeze izinto ayabe ezisebenzile. Njalo lesicelo kuhulumende, uhulumende ukhanya ama minister, ama MP yiwo afuna intatheli izindaba asenza thina singene edolobheni everyday. Laba bantu babiza ama press conference, kodwa i-technology esikhona le iyenelisa ukuthi umuntu ekhulume esehofisini yakhe simbona live, sibuza imibuzo ku live yona leyo, sisebenza sisezindlini zethu sikwazi ukuthi hayi sikhatshana le COVID-19 le, njalo lathi siyenza ukuthi umbe sizama ukureduce ama cases.
Umnumzana Leo Monente ngowenhlanganiso ye Young Journalists Association.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla sikhangela iziqondiso ze COVID-19 lockdown eziqala namuhla. Iziqondiso lezi ziphambanisa njani impilo yabatsha eZimbabwe? Siphinde sinike ithuba abasakhulayo abakhanya bephumelele emisebenzini yabo etshiyeneyo ngomnyaka odluleyo. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike ngo 8 ntambama.
Idale le High Court yemaswingo namuhla lizahluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okwesikhathi esedlula umnyaka unkosikazi Sheila Chisirimunu akhululwe ngemali yesibambiso ibail. UChisirimunu oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe uqale ukupika kunsukwana ezedluleyo ngemva kokutholakala elecala lokudala udlakela ngesikhathi ababalisi betshengisela bekhonona ngeholo eliphansi nyakenye emaswingo. Amagqwetha akhe azacela ukuthi akhululwe ukuze aphikise isigwebo sakhe kanye lokufunyanwa kwakhe elecala evela ngekhaya. Sixoxele siphathamandla se-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosazana Melissa Jingwanangwana.
Ukubotshwa kwe-Comrade Sheila Chisirimunu akusiphathanga kahle njengenhlanganiso, ngoba wabotshwa ngemva kokuthi wayekhalaza ngemali esiyiholayo, bekhalaza ngokuthula belabanye, yena wakhethwa phakathi kwabanye waba nguye obotshwayo, abanye bonke bathiwa bahamba. Akusiphathanga kakuhle njalo, ngoba njengomuntu ongumama kuyabe sokukhanya angani yena nguye okhethiweyo, abanye bonke bayelwa bahamba, yena engumama njalo ukhanya omama akusamelanga bekhalaze labanye. So akusiphathanga kahle njengenhlanganiso, siyabe silokhe silwela ukuthi uComrade Chisirimunu aphume, sikhangelele ukuthi njengomuntu ongelacala akulanto ayiphambanisayo, ngoba wayekhalaza ngokuthula labanye. Sikhangelela ukuthi uzaphuma njalo, akasuze atholakale lecala, ngoba vele into ayenza wayesenzela ababalisi bonke ekwenza ngokuthula.
Kumnyaka lo odluleyo ungathi uhulumende ubeliphethe njani njengababalisi nxa sikhangela ukubotshwa kukaChisirimunu labanye ababalisi esibone behlukuluzwa?
Nxa sikhangele umnyaka odlulileyo thina njengababalisi besingaphathwanga kuhle nguhulumende ngoba sihlale isikhathi eside silokhu esikhalaza sikhalela ukuthi sithole imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali esasiyihola ingama US dollars ngo-2018. Asiphathwanga kahle ngoba ngakhangela ezinye izisebenzi zikahulumende zazihola imali engcono kule yethu okwesikhathi eside thina lokhu esikhalaza siphiwe imali encane. Sihluleka lokuthi siphilele imuli zethu sacina sesingabantu ababuyela emsebenzini lokho esikhalela imali yethu sabuyela emsebenzini kulo mkhuhlane weCovid singela izinto ezinelisayo ukuthi sibuyele emsebenzini ngomumo owakhona ngesikhathi naleso kunje lakhathesi izikolo zivuliwe abantwana ababhalayo babuyele esikolo lokho esiqhubeka umumo lokhu njalo so sibona ngani thina njengababalisi uhulumende kasiphathi kuhle ngoba izikhalazo zethu zilaleli nxa sisenzela izinto senza ngokufuna kwabo kodwa kungakulalelwa ngokuthi thina kanti vele ngwini esikufunayo kahle kahle.
Emnyakeni odluleyo belikhala kakhulu ngodaba lweholo. Lo nyaka siqala nje u-2021 kuyini elikufunayo kuhulumende?
Thina njengababalisi indaba yethu ayikajintshi lokhu esikhalela imali yethu ingama US dollars kumbe ilingana le mali lama US dollars esasiwathola ngo-2018. Lokhu esikhuthaza uhulumende ukuthi alalele izikhalazo zethu lapha ezimalini ngoba imali esiyihole ngo-December, ngo-November langu-December esiyimali esizayihola ngenyanga le esingenekiyo ngoba kuyabe sokukhitshwa ezinye izimali ezinjengama-COVID allowances siyabe singasazitholi ukuthi imali hola ngenyanga kaJanuary yabe siyihlile so sicela ukuthi uhulumende asizwisise ukuthi imali esesiyihola ayiyenelisi ukuthi siphile ngayo njalo umumo esiphila kiyo khathesi ulomkhuhlane weCOVID-19 thina babalisi ukuthi sibuyele emsebenzini kunjalo sifakwe engozini enkulu kakhulu sifisa ukuthi ngabe uyasilalela asizwile asinike izinto ezenelisayo kumbe izikolo zike zime ukuvula kuze utholakale konke udingakala ukuthi abantwana lababalisi bevikeleke emkhuhlaneni weCOVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi bemaphandleni yamaGamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Zeli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi intathelizindaba ebingabonakali uCosta Nkomo uphendukile ngekhaya izolo esithi ube kuleka ezintabeni. Inkundla yesayithi yona ithi kulesidumbu somuntu ongakaziwa esikhutshwe kumfula uZambezi ngamapolisa izolo. Isidumbu lesi ayisiso somuntu owele kudonga lwefolosi ngelanga lenew year. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani balandeli beStudio 7. Ubaba uGawule uyazizwa ukuthi uthini lana mayethi imigwaqo iyalungiswa ngoba thina kwelakithi imigwaqo lokunjalo nje. Umgwaqo osuke eBulawayo usiye eNyamendlovu udlula usiye eCholojo awukwenziwa next. Imoto zihamba ibekele iviri phandle enye nayo ibeka kuphela iviri phandle. Mayethi imigwaqo iyalungiswa kulungiswa yiphi kanti? Olungisa kini kuphela amashonene? Ngiyakhetha.
Ngiyokhulumayo ngu-Sister Bettina uMemory Nyathoze Kwanda South endaweni yasezelezele esigodini esimnyamanyali bengelele. Ngithemba lingene kahle eminyakeni omusha u-2021.
Studio 7 sanibonani sanibonani Studio 7 nonke ninjani ya bengisacela ukukhuluma nabantu be MDC Alliance ukuthi abakhohle abalahlithawulo nangokuchamisa wena akakavula iqembu iqembu eselikhona lisesemthethweni likaMonzora nomakhuphe yilo iqembu eselikhona lisesemthethweni elikachamisa alisekho emthethweni so uchamisa akakavula iqembu angazi makusiyo ukhethweni ukuthi yena uzohamba ngani kunini simtshela thina sithi kahle kahle kobajelwa yimi ukuthi khona uChamisa uzobashiya esigangeni ehlathini okwamanje nje sokunjalo sokunjalo nibheke kuChamisa uyabaleka ke manje kwala thina sihamba noMonzora nomakhuphe njenge thina sihamba noMonzora nomakhuphe siyabonga uMonzora ngokuthi usesehuye osebambile iMDC Alliance ukuthuka umakhuphe sokuphelile ngithi beningamthandi vele ningamthandi umakhuphe umama wesizwe sokuphelile umama usezo basemva kwaMonzora siphushele iqembu liye phambili so umakhuphe it's a hero even though bengasamkhetha ngokuthi ba president umakhuphe it's a hero 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 hero
njani lonke ku studio 7 abalaleli labasakazi ngithi ngisole kanti u president uthatha njani ilivi kunje u president bani othatha ilivi kunje chiya ke ilizwe lisiwa uthatha njalo ilivi le esiya kuphi ilizwe linje hayi lo president mina ngicabanga ukuthi ufuna ukuvotelwa out because ake kumuntu ongachiya ilizwe ngesikhathi esinje yena ekukholiseni abanye opresident abalali ukusa kwamalanga bevisitha lapha lalapha yana besiyabona ukuthi abantu baphila njani umkhuhlane uyenza njani berenoveta lapha nalapha nokwenza lokuthi abantu abagulayo bekwazi ukuhlala kahle ngaphandle kuyukuthi thina yithi kwele Zimbabwe bathi inumber yiyo le abayikhulumayo o14,000 beyenza ukuthi labo babenefit ezimalini lezi ezibuya ku-UN kumbe i-World Bank ezokuncedisa kodwa ngeqiniso upresident kabuye atake over cause uVP lo hayi uzamosha ngoba lento le ifuna isikolo lesineke kufuna ucabangela abanye abantu before wena kumele ucabangela abanye abantu ilizwe lonke before wena akukhona ukuthi ucabangele wena injabulo yakho ilizwe liphela kungekho likwenza abahlanzi imali bathenga umuthi bephume kithi
Studio 7 ngkosinathi Ndlovu mnambona okwenziwa nguDonald Trump uyikuganga nje kwenza ihlazo yini ukuthi into eyiredi ngatshintshi bemnyama kufana la into eyenziwa umgabeni ufuna nje kwenza ukuthanda kwakhe kaphume nje esikhundleni adedele omunye kanti ufuna kuguqulwe njani ngoba into uyabuntu wadliwa abukho ubufakazi obuphethe ukuthi warojwa kadedele abanye uTrump uyaganga ufundisane kakhulu ukuthi ne-Afrika amazwe asathuthukayo sivele sibuswa ngabantu abangafuni ukuchiza ukudla kanje ngiyabonga
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318 singene kwezivela kwamanye amazwe izikolo zivuliwe kwele Kenya izolo ngemva kokuvalwa kwazo ngompimpitho nyakenye ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 ele Israeli lithi lanxa sokutheni kalisoze livumele ele Iran livumba izikhali zempubhiso Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weGeorgia uyavota namuhla kukhetho lokudinga abameli besigaba lesi ababili kudale leSenate. abaphethe izikhundla lezi okwamanje ngabebandla lama Republicans uSenator David Perdue lo Senator Kelly Loeffler. Ukhetho lolu ngumphehlo iranoff ngoba akekho othole amavoti adingakalayo phakathi kwababili laba labebandla lamademokrats abancintisane labo kuqala umnumzana Raphael Warnock lomnumzana John Ossoff. Ukhetho lolu luqakatheke kakhulu ngoba yilo oluzaveza ukuthi yiliphi ibandla elibusayo kudalele Senate. Luza njalo ngesikhathi uMongameli Donald Trump ezama ukuguqula impumela yokhetho lukaMongameli ngemva kokunqotshwa kwakhe ngumnumzana Joe Biden. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ukhanya ngathiwa i-early vote ibi 2.5 million, and sibona thina Stacey Abrahams wahamba yena wancedisa ukuthi campaign or a canvas for ama voters eGeorgia ukuthi aphume ayevota isithi black vote lapha ukuthi bona babe ahead of the game. So asazi vele ukuthi kuzozala inkomoni ngoba iGeorgia is predominantly a Republican state, of which this year since 1992 or 96 the Democrats won it on the presidential election. Ama senator lawa ama Democrats angawina, then they become the majority in the Senate. Ama Republicans angathatha noma one, then they remain the majority for the next 4 years, next 2 years ngoba in 2022 kulamanye ama elections.
UTrump ubanjiwe efonini ku-audio esigcwele enkundleni ezitshiyeneyo izama ukubandezela iziphathamandla zebandla lakhe eGeorgia ukuthi zimdingele amavoti angekhoyo ukuze kuthiwe nguye owanqobayo kulolo khetho. Ungathini ngalokho kahle kahle?
Indaba le kapresident asizake sikubone lapha eAmerica mbeni kwakuyenzakala behind closed doors, sake sakuzwa kukhulunywa ngendaba zika Nixon but thina sasingakazalwa, but kwaku kind of underground. Kathesi kokuhamba upresident efuna ukuthi abantu beGeorgia bamnike amavoti angekho, asizake sikubone thina in the democracy of America. So sizabona labo ukuthi bazayihambisa njani leyo ndaba. So sizabona lapha nge-Wednesday ukuthi will the vote Congress finally stop all the nonsense.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Uhlelo lwethu lapho ngesingle yabo ethi amandla akho, sikhangele ebezihamba phambili. kulabantu abangamakhulu edlula amahlanu 564 ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo kanye labane ababhubhileyo. Ukumemetheka kwalomkhuhlane kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe kuqala namuhla. Imisa Zimbabwe ixwayisa amapolisa ukuthi ekele intatheli zisebenze sikhululekile ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inkantolo ye-High Court eMasvingo ihluza isicelo sokuthi umbalisi ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okomnyaka lenyanga ezine uShila Chisirimunu akhululwe nge-bail. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.